lesikolo singakhangelisanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi labantwana.
Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhla ka-23 ngenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Uhlelo Woza Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo uNqobile Jojo odume ngegama lokuthi uDr. Love NJ. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kubhubhe abantu abalitshumi lasitshiyagalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu ye-85 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,900. Abasebebulewe yibo baphezu kwenkulungwane eyodwa 1,300. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.7 million njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 96.8 emhlabeni jikelele. Usuhlasele izigidi eziphezu kwekhulu 107 million njalo wabulala abaphezu kwezigidi ezimbili 2.3 million ngokutsho we-John Hopkins University. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wokwenqabela i-COVID-19 owama-vaccines isicandiwe njalo abazahlatshwa kuqala ngabasebenza kwezempilakahle kulandele asebeluphele lalabo abavele beleminye imikhuhlane okwazakala ngokuthi ngama-underlying conditions ngesiNgisi. Ekhuluma namhla emhlanganweni wakuqala lonyaka omanyano wamabandla ezombusazwe owe-Political Actors Dialogue, i-POLAD, uMongameli Mnangagwa uthe uzakwazisa ngeviki ezayo ukuthi i-lockdown ekhona elizweni eyokwenqabela okumemetheka kwe-COVID-19 iyaqhubeka kumbe hatshi. Uphinde watshayela ihlombe umanyano we-POLAD wathi wemukele izikhalazo zawo zokuthi kube le nguquko kunhlelo zokhetho njalo kulungiswe okuhluphayo kusisekelo sombuso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo esiqale ngokumbuza ngohlelo lukahulumende olwe-COVID-19.
Into yokuthi sokule framework mbona ngazathi yinto nje efa ngokukhulunywa kayicace, akula time frame ukuthi kubuya nini uthi anytime. Then uthi khona bazahlaba abantu bonke kodwa baqala ngama-underlining, but ungathi uyananzelela akutshiwo ukuthi per-province i-distribution mechanism yangkhona iyabinjani. Uyakhuluma nje njengoba ehlale ekhuluma. Okuluhlupho yokuthi ngabe kathesi uthi ekhuluma wacacisa inkulumo yakhe ukuthi hayi our health professionals sesibadevelophile sebekwazi ukuthi khonkona badila layo njani ngoba yinto odwa singalayo. Well, that's one. Secondly, i-distribution yangkhona handling ukuthi yafikela ngapi lento ezifanayo i-distribution criteria konke kakukho ngumuntu nje ophonga ukuthi kuzabuya imeyili okozeni umuthi sesile framework kodwa konke akula detail ecacayo ukuthi kuyayenziwa njani ukuthi ngabe kathesi kukhulunywe kwacacisa ukuthi hayi kuzahamba kanje bese kusukuzisisa sibe kwazi ukuthi hayi njengoba kuthiwa kuyaqala the elderly ama-frontline workers laba lama-underlying conditions kubhaliswa ngaphi into ezifana lazo nezo kucacise ngoba kathesis ezithiza akulanto ecacayo.
Sesikhangela udaba lolu lwe-POLAD, uMongameli Mnangagwa uyalubuka lolu hlelo, ubona ingani lumqoka yini ukulungisa okuhluphayo elizweni?
Ngalokho akuthoyo ukuthi i-POLAD mbona ngazathi kuliqiniso ukuthi i-POLAD yinto enhle kuye ngoba yinto yakhe, iyenza intando yakhe, so uyayibuka ngoba iyamsebenzela. Kodwa thina njengabahlali bakuleli lizwe i-POLAD layo kasikayiboni ukuthi inceda ngani. Ilokho esihlala sizwa nje kuthiwa inhle, kodwa thina ubuhle babo asibuboni. So mbona ngazathi ungabona into ibukwa ngumuntu ohlukumeza abantu esithi kule nto enhle okuthi nto into yangikhona iyabisebenzela yena hatshi abantu.
Lowo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo. Umeli weNorton edalele eParliamente eleNational Assembly, uMnumzana Themba Mliswa, uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail senkulungwane ezingamachumi amabili zamadola eZimbabwe, i-R20,000, ukuze athoniswe evela emzini wakhe. uMnumzana Mliswa ubotshelwe izolo esetheswa umlando wokwephula iziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown ezenqabela abantu ukubuthana bebanengi. uMliswa ubotshwe emhlanganweni wakhe lentathelizindaba emzini wakhe eBorodel, eHarare. Kolunye udaba olusemthethwandaba, owake waba isiphathamandla seZANU-PF, uMnumzana Jim Kunaka, laye unikwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ngemva kokuvalelwa okwenyanga phose ezimbili ebotshelwe icala lokutshotshozela uDlakela. Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 wenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Isiphathamandla salolu gatsha esibona ngokukhulumisana loZulu uMnumzana Patrick Zumbo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uhulumende uzakwethula amalanga aqondileyo kunsuku ezilutshwana ezilandelayo. Uhulumende wanquma ukuba izikolo zingavulwa ngenyanga kaZibandlela ngoba igcikwane le-coronavirus lase limemetheke kakhulu njalo kwakukhangelelwe ukuthi kuza kuna izulu lesiphepho. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo lama-teachers zithi uhulumende kazisi ababalisi ngenhlelo afuna ukuzenza ukuze kuvulwe izikolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uNkosazana Melissa Chingwana Ngwana, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakathesi njengenhlanganiso asikezwa lutho mayelana lokuvula kwezikolo, sisalinde ukuthi uhulumende akhulumisane lathi sibonisane ukuthi izikolo zivulwe nini lokuthi zivulwe njani.
Lina njengenhlanganiso zababalisi libona ngani izikolo ziyavulwa nini njalo zivulwe njani?
Okokuqala njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi lokho okwenzakalayo ngomnyaka odlulileyo lapho kwavula khona izikolo kungaphindi kwenzakale ngomnyaka ka-2021. Okokuqala sikhangelele ukuthi uhulumende aqale ngokukhangela iholo lababalisi. Njengababalisi siyakhala imali esiyiholayo ayisenelisi nxa sikhangele ikakhulu ukuthi intengo sezikhwelile, izidingo zethu azenelisi, azikwani imali esiyiholayo. Sifuna ukuthi uhulumende aqale ngokuzwa izikhalazo zethu mayelana ngemali esiyiholayo. Asingeke senelisi ukubuyela emsebenzini ngemali esiyiholayo incane kakhulu. Sikhangelele ukuthi uhulumende aqale ngokubisela imali yababalisi lapho okumele ibe khona ku-$540. Sesisuke khonapho okulandelayo kumele sikhangele ukuthi ngomnyaka odlulileyo kwaphonga ukuvula isikolo kungakhangelisiswanga ukuthi kudingakalani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Abantwana akumelanga bephonga ukuyela esikolo singakhangelisisanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi labantwana ukuthi singatholi umkhuhlane we-COVID-19. Sifuna kube yinto uhulumende azayifaka ibe yinto eqakathekileyo imiholo lababalisi lokuthi ababalisi labantwana bengatholi igciwane le-COVID-19. Sikhangelele ukuthi lapho siyakuyela ezikolweni nxa ngingumbalisi ngifundisa angifuni ukufundisa ngisesaba, ngifuna ukufundisa ngikwazi ukuthi ngivikelekile njalo angisoze ngithole umkhuhlane we-COVID-19 kumbe nxa ukuthi ngizawuthola kulendlela zokuthi ngincedakale lami njengombalisi labantwana labo bengatholi umkhuhlane we-COVID-19. Yikho sikukhangelele njengenhlanganiso ukuthi singakajahi ukuvula izikolo lokhu akukhangelisiswe nguhulumende iholo lokuthi sivikelwe njani thina njengababalisi labantwana kumkhuhlane we-COVID-19.
UNkosazana Melissa Chingwana Ngwana, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ubexoxa icingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela umumo wokumelana lobhubhane lo-COVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abalandeli bebandla lama Republicans bathi sebefuna ukubumba elinye ibandla ngoba elikhokhelwa ngumongameli uMnumzana Donald Trump kukhanya engani likhuthaza umbuso wokuncindezela uZulu. Abanye abazama lokhu babe kuhulumende kaTrump okwamuyi uGeorge H.W. Bush, uGeorge W. Bush lomuyi uRonald Reagan. Uhulumende wakwele Uganda usebisele ubulembu bokuxhumana noba nje iFacebook ilokhu ingasebenzi. Uhulumende kaMnumzana Yoweri Museveni wavimba ubulembu bokuxhumana esithi busetshenziswa kuchapha ngamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho olusanda kwenziwa kulelo lizwe. Selivalwe ngci idale lepalamende kweleGhana okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Amalunga edale lepalamende lezisebenzi abedlula amakhulu amane 426 batholakale bele-COVID-19.
Ngesikhathi amazwe omhlaba elungiselela ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo olwe World Radio Day ngomgqibelo, abenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi basalindele ngamehlo abomvu ukugqitshwa komsebenzi wokunikeza kwamalayisensi kumisakazo yezabelo eyisikhombisa eseleyo njengokutsho kwabe-Broadcasting Authority of Zimbabwe. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezakrasi baveze lokhu ngemva komhlangano wenhlanganiso zemisakazo yezigaba ngasemhlukulweni wamazwe asempumalanga laseZansi yezwekazi le-Afrika owe-East and Southern Africa Regional Indaba. Obona ngokuqhutshwa komsebenzi kuZakras, uMnumzana Jerry Zingwevu ulandisa kabanzi ngenkuthazo yabo.
Isisekelo sombuso esitsha, yebo, siyakuqoqa kahle, siyakuhlela kahle ukuthi kumele kube le nhlangano thize ezintathu zokusakaza ezeradio, public broadcasting, commercial broadcasting le-community. Siyakhuthaza njalo uhulumende singathi kumbe ibhasi, i-Broadcasting Authority of Zimbabwe, ukuthi ngabe yayenelisa ukuthi inikeke ezinye lezi eziseleyo eziyisikhombisa njengoba yayihlele ukuthi izanika ezilitshumi. Inike ngendlela ehlelekiyo, ngendlela engelabudlwangudlwangu, ngendlela eqondileyo, ngendlela engela nketabetshala, kunganikwa ama-community radio angasi ma-community radio.
Okusekelwe yisiphathamandla senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, eGwanda, uNkosazana Bongiwe Dube.
So ukuthi ama-issues abe fully addressed, kuyadingakala ama-community radio stations azasakaza kakhulu ngalezi nkinga eziphathelane labantu, eziphathelane lama-young women, eziphathelane le-youth kuma-communities, so that ethole ukuba fully addressed, njalo lama-relevant authorities abe lolwazi of what is really the state of affairs kuma communities.
Unkosazana Sipho Ncube waseNtebe laye ufakaza ngokuqhatheka kwemisakazo yezigaba.
Ukuthola kwethu i-coverage ngibona kuzasiphathisa kakhulukazi endleleni yokuthi lathi sesizaba lethuba lokunikezwa i-airtime, sibone lathi ukuthi ama-projects ethu lawo aseyazakala, njalo lesigaba sethu siyathuthuka.
Konke lokhu kuphume ngemva komhlangano obulawulwa ngeleZimbabwe oqhutshwe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Zoom, uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, wokwandulela ukunanzwa kosuku lokuqakathekiswa kwemisebenzi yemisakazo yamawayilesi emhlabeni jikelele olwe World Radio Day. Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi New World, New Radio, njalo uhulumende ethembisa ukufeza izithembiso zakhe zokuthukulula amagagasi ukuze yande imisakazo elizweni okugoqela ezabelo yama-community radio stations. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Izakhamizi zemhlubulweni weMandebeleni ziveza ukukhathazeka ngodubo lokuhamba kwamagetsi okuhle kukhokhelele ekwehleni kwamandla obulembu be-internet. Kulandela umlilo oqhamuke eWange Power Station. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe isilesikhathi ibhekane lodubo lokuthola isilinganiso esiphansi samandla kagetsi asetshenziswa nguZulu osekubangele inhlupho emisebenzini yenhlangothi ezichiyeneyo zempilo okugoqela lokuthola amagagasi okuya ebulenjini be-internet. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ngqobani Sibanda uthi kusebenzeka nzima uma bengekho ebulenjini.
Hayi, sibuhlungu kakhulu ngoba kusebenzeka nzima nje kumanje. Zonke izinto esizama ukuzi-accessa kuba nzima kakhulu. Phela sazi ukuthi sizokwenze kanjani. Angazi ukuthi uhulumende naye uma ebona kunje wayengathathi nje istephu ukuthi at least basizame nje sike singene nathi emoyeni ngoba kunzima njengamanje masikhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Welcome Moyo uthi lilungelo lomuntu wonke ukuba sebulenjini.
Mbona ngani indaba le uhulumende kumele ethathe inyathelo ngokuphangisa ngoba ilungile lomuntu wonke ukuthi kube lelokhu zene athole i-internet elongese elizweni elikhululekile enjengeZimbabwe le democracy. So sibona ngani uhulumende maye ngaphangisa nje ethathe inyathela alungise ongabe kubonakele lokhu zene kulokhu zene ngaphe lokhu emagisini.
Abenkampani yePowertel koBulawayo ibuzwa ngodubo olubhekane labantu lokufinyelela amagagasi obulembu bathi kababoni kulungiseka ngaphandle kokuba kuqale kulungisiswe udubo lokusilela kwamandla kagetsi. Inkampani ebona ngokugaywa kwamandla kagetsi ezweni eyezesa Holdings ikhuphe umbiko othi ilizwe lonke libhekane lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ingozi yokudubuka kweminye yemitshina yayo egaya amandla kagetsi esitishini esikhulu esewange Power Station. Bachaze ukuba bayenza konke okusemandleni abo ukulungisisa lapho okube lomonakalo khona, njalo akula muntu othe walimala ngesikhathi kusitsha. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba lingomile wena. We baba, gonzima kunomhlaba.
Uhlelo Was a Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo uNqobile Jojo odume ngegama lokuthi nguDr. Love ecula ekoBulawayo umdumo we-jazz fusion. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Vanda we Studio 7.
Shoes the drums.
I can't sing one man for understand what's happening. I can't sing one man.
Dr. Love uzalelwe eklinika emzini wenkulumane koBulawayo. Ngemva kokufelwa nguyise wasuka wahlala logogo wakhe emzini wePhumula East. Ongunye wethanda umculo weJazz wagcina lawo sewuthanda waqala la ukucula.
In 2003, my brother used to play guitar. After one day, he mentioned my names. Then in 2003, that's where I started music. Then me na bing lalela. You want to open something? Whenever brother is doing something, nzalele kona apo na kulela koBulawayo. You want to koBulawayo.
NJ ubongeselwa kwazisakhe esingugogo wakhe onguye wombonisa indlela kwezomculo.
Ngikhule ngumuntu okhulela ogogo, umama lo umama wakhulisa ijezi kagogo. Lami bemanyithi mamfika lapha kwelephumula East kobulawayo gogo ebeshaya ijezi, ebeshaya imaskandi. So besilalela ngaleso sikhathi konke bekungokunye izinto okushaphe sikwenzeka. Ngathi hayi, lami senzayenza khona okokuthenjwa ngokuba ngugogo.
Abalandeli bakhe bambiza Dr. Love ngenxa yomculo wakhe omumethe ingoma zothando. Amadlala athize awacindezelayo NJ
lama album amadlala ezamane engadlalele kakhulu emsakazweni kulo Elders, kulo Love in the Pot, kulo River of Crowns, kulo Thando labantu lamadlala jibe khuluma ngezinto ezenzakala emphakathini anyizwe ukucela kakhulu kiwo kodwa izinto ezenzakala kakhulu emphakathini engabhala ngazo kulawo album.
Dr. Love lomlayezo wakhe kuzulu wonke omlaleli ngalesi sikhathi njalo uthi ucela lixhumane laye.
Akule nto ibuya lula enhle, yonke into enhle ibuya nzima. Into engayitshela abantu ukuthi asiqhubekeni siphushe. Mina lingangithola ku-Facebook, ku-Instagram, u-Twitter, Dr. Love Nje, ku-WhatsApp 0774781718. Ungalahli imbeleko ngokufela, isaga sesinto sisho njalo, ungalahli imbeleko ngokufela.
Bayethe Bulawayo Sizwe sikamzulukazi, sizwe sikalobhemu, sizwe sikamashoko.
Balutshona basakhulayo abacula lo mdumo we-Afro Jazz, Jazz Fusion, kodwa unqobele Jojo u-Dr. Love NJ. Ungene kuwo kwazwakala kumuye besilaye kuhlelo Woza Who's a Friday
Mama we, Mama we.
Mpilo enhle kini lonke, igama lami Ezra Jesus Banga.
Yelele Bulawayo, obheke ubuhle bayo mina okwakho kwayo, isizwe sikamsilikazi, isizwe sikamashobane, angaphe amakhosikazi ashaye yona imbululu, sikhenile kuBulawayo vulekile amasango, babhizi bahlekisa ngathi bathifundelele, bazisiqamba amanga bathi thina vele asibambananga, bayaqamba amanga bathi thina nyeke sibakhona. Bulawayo sizovuka, ubisithando sami mina ngiyoqhenya ngawo.
Come on. from a bed, right? I'm from above from men, right? Thanks God for the lesson. I see no reason, but I can't feel patient. She's the one that used me. She used me like a patient. I mean, she a patient. I was wanting patient. With a fool, patient. Love and corner, I would have time to cool the fish. Leave on for them. Love and corner, I would have time.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wekwenqabela i-COVID-19 wama-vaccines isicandiwe, njalo uzakwazisa ngomvulo ozayo ukuthi uhlelo lwe-lockdown luyaqhubeka kumbe hatshi. Hayi ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.